sina njenge-National Transitional Justice Working Group sibona ukutshontshwa kwelitshe leli kade lisebhalagwe kuyinto embi kakhulu njalo emangalisayo nxa sikhangele ukuthi ilitshe leli lafakelwa ukukhumbula ukuhlukumezeka kwabantu abafayo labahlukumezewayo ngesikhathi se-Gugraund. Kuyinto engasiphathi kuhle ukuthi kungaba lomuntu ongaba lesifiso sokutshontsha ilitshe eliqakatheke kangaka emphakathini.
Manje ngokubona kwenu kungakutshengisane lokho ikakhulu nxa sikhangele ukubana amapholisa lohulumende bazithulele ngodaba lolu bengaba belesandla yini ngokubona kwenu njalo libona ungani kuyini okumele bakwenze?
Ukutshontshwa kwelitshe leli kutshengisa ukuthi inzondo lokungazwisisani okwabangela ukwenzakala ngesikhathi se-Gugraund akukaphela. Kumele kwenziwe inhlelo ezizakhangela ukuthi kungaqedwa njani lokhu ukuze abantu bahlale kuhle ngokuthula. Kuyinto esihluphayo kakhulu lathi njengenhlanganiso ukuba ukubona ukuthi uhulumende lamapholisa bathule nalolu daba. Kuqakathekile kakhulu ukuthi benze konke okusemandleni abo ukudingisisa ukuthi ngobani abatshontsha leli litshe ukuze bajeziselwe izenzo zabo. Kuqakathekile futhi ukuthi uhulumende angathuli nje nxa izinto ezinje zisenzakala ukuze ungabi lensolo kumbe ukucabangela ukuthi uhulumende engabe evumelana lezinto ezinje kumbe engabe lesandla ekutshontshweni
belitshelele. Umbuzo wami wokugcina, lona ugatsha lokukhumisana umlotha lwe-National Peace and Reconciliation Commission lubona lusebenza na ikakhulu nxa sikhangele udaba olufana lwalona lolu olokutshontshwa kwelitshe labantu elisikhumbuzo sabantu ababhubhayo?
Ngokubona kwethu i-NPRC akumelanga ibe ithule kusenzakala izinto ezinjengalezo. Umsebenzi we-NPRC ugoqela ukulungisisa indaba ezinjengaleyi eyokutshontshwa kwelitshe lebhalakwe. Ukukhangelela kwethu njengenhlanganiso yokuthi i-NPRC ufanele ibe ihambela phambili ngodaba lolu isebenzelana lamapholisa ukudingisisa ukuthi ngubani owenza lento embi kangaka. Phezu kwalokho i-NPRC ufanele ibe ikhulumisana nabantu beZimbabwe jikelele ngobubi balesi senzo.